abantu kakhulu balovalo bakwe balwesaba kodwa ulwazi lube lungekho ikakhulu baqale nje nxa sesiqala ukufaka umbiko sibatshela ukuthi sonke isikhathi begeza izandla belungiselela ubana lomkhuhlane ungabathathi ungazikibo.
Izakhamuzi ezithola uncedo lokudla kunhlanganiso ezijiyeneyo ziyathola yini ngalesi sikhathi sokuzama ukuvinjwa kwe-coronavirus?
Abantu bakithi sebephila ngokuhola kuma-organization bebanikeza ukudla. Khona manje kathesi bamile kabaholi bengaholi nje ukwesabisa ukuthi laba abahlanganwa babaningi kodwa izimfa abantu zisithwalele ubhulo. Izimfa ziningi kakhulu ukuthi abantu abanye bayahamba ezifeni, abanye siyabatshela ukuthi bangabi more than 50 kodwa uyawazi abantu basemakhaya ngezikhalo abakhala ngakho abantu basahlangana ezifeni baye baningi. Esikunanzeleleyo kakhulu yikuthi abantu balovalo bayesaba kodwa belovalo besaba njalo lendlala la ibhokile ukuthi khona bebethola ukudla kakhulu bebuya lawo malaitshi.
Bona abantu bathini ngomkhuhlane wona lo kumbe igcikwane leli ele-coronavirus?
Kulezi ndawo ezinye zokuthi boloke besizwa kodwa bazwisisi kahle ukuthi lowo mkhuhlane ngumkhuhlane ovela kuphi ubuya njani ebantwini ngoba kakuzanga kube labantu ababatshelayo. Abayi-healthy baphonga ukuthi hhayi lingahlangani kabachazele ukuthi yizini izinto kumele bezenze kodwa singabonga nxa kungaba labantu abachazisayo ikakhulu kustudio 7 omunye lomunye ehlale kwazi ukuthi nxa esiya ezimbuzini kumele geze izandla, nxa umuntu engaphuma nje ekhaya egeze izandla, bengaqhawulani bengavakatshelani omunye lomunye ehlale emzini wakhe. Sinanzelele futhi kakhulu ukuthi abantu bakithi baphila ngama-regeshini bayalima belima nje esikuzwileyo futhi engizwe abantu bengitshela yikuthi abe-healthy babavalile abaningi ukuthi bangasayithela izilimo zabo. So sasithi izilimo zizokutsha, okuqakathekileyo bangahambi ngobuningi.